Ekhuluma imbuthano wenu wengxoxompikiswano yezokhetho phakathi kwe-MDCT Alliance le-ZANU-PF. Umnumzana Paul Mangwana uthe ibandla le-ZANU-PF sekulibandla elahlukileyo kula kudala ngoba seliphansi kobukhokhelo obutsha lomongameli omutsha.
ZANU-PF under its new leader.
Ibandla le-ZANU-PF lizimisele ngaphansi komkhokheli walo omutsha ukuqeda udlakela lwezombusazwe. Okwenzakale ngeviki eliphelileyo bekungagcina kuphetha ngokuchitheka kwegazi. Siphose salahlekelwa zinkokheli zethu zonke ekudubukeni kwaleli yabhomba. Kodwa indlela umongameli wethu aphathe ngalo lesi sehlakalo lami bengingeke ngikwenza.
Umnumzana Mangwana uthe loba kwathatha isikhathi eside ukukhipha umnumzana Robert Mugabe esihlalweni. Iqiniso ukuthi ibandla lakhe yilo lodwa eZimbabwe eselanelise ukukhipha umkhokheli walo esikhundleni saphila, okuyinto esiyehlule emabandleni aphikisayo. Uthi okwamanje umongameli Emmerson Mnangagwa usekubike kwacaca ukuthi uzabusa iminyaka elitshumi kuphela nxa ekhethiwe njengokutsho kwesisekelo sombuso. Uthe ibandla lakhe liyaziqhenya njalo ukuthi lanelise ukufaka besifazane abaningi ezikhundleni zobukhokheli. Enkulumeni yakhe, isiphathamandla sebandla le-MDCT Alliance umnumzana Douglas Monzora uthi ibandla lakhe lilamacebo amakhulu okuthuthukisa iZimbabwe nxa linganqoba ekhethweni oluzayo.
Sifuna ukwakha ilizwe, silondoloze isizotha senkokheli zomdabu, ziqinisekise njalo ukungasekeli hlangothi kwebutho, inhloli lamapholisa ukuze basebenze ngendlela ehloniphekayo. Sifuna njalo ukukhangela ezokuxhumana kweZimbabwe lamanye amazwe.
Uthi bafuna ukwethula intuthuko yezomnotho ezofinyelela umuntu wonke weZimbabwe. Phansi kwahulumende webandla lakhe, uthi abantu bonke bazathola amathuba afanayo benelise njalo ukudla ifa lelizwe labo. Wakamonzora uthi bafuna uZulu kube nguye othatha isinqumo kukho konke okwenziwa nguhulumende, kanti njalo uthi bazaqeda inkohlakalo baphucule inhlalo kaZulu ngendlela engazange ibonakale. Melestudio 7, Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapho.